Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpalakazi 2023 nguFraxitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje eZimbabwe namhlanje linanze iKefu le Unity Day, umangameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu kubana amanyane njalo asebenzele ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni. Abekansile yakobulawayo bamanyene labenkampani elinda izimota enzikini yedolobho eyethendi 3 investment bahle bathatha leli thuba lekhefu ele Unity Day lokwabela abantu abaswelayo izipho zekhisimusi. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula ingoma zomdumo werumba elizibiza ngokuthi ama elephant amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ele Zimbabwe namhlanje linanze iKefu ele Unity Day, umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu kubana amanyane njalo asebenze ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni. Kodwa abanye bathi isivumelwane ese Unity Accord esadala ukubana kusungulwe leli kefu asisatsho lutho ebantwini abaningi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Usuku lweUnity Day lwasungulwa ngomnyaka ka-1987 ngemva kokuba umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Joshua Nkomo elobelane isivumelwano lowayeyinhloko kahulumende njalo ekhokhela ibandla leZANU-PF umnumzana Robert Mugabe. Lesi yiso isivumelwano esamisa ukubulawa mahlayana kwabantu emhlubulweni owemathebeleland laseMiglands libutho likaMgabe ele-5th Brigade. Lokho kwamanyanisa ibandla le-PF Zaphu leZANU-PF uNkomo wangena kuhulumende kaMgabe. Embikweni awethule enkundleni ye-X namuhla umongameli Mnangagwa uthe abantu beZimbabwe kumele baqakathekise ukubambana okwasungulwa uMgabe loNkomo njalo basebenze ndawonye ukuze bathuthukise ilizwe labo.
The historic Unity Accord remains a guiding character of our beloved motherland Zimbabwe. Riding on this timeless heritage, we must accelerate the attainment of our shared national vision for inclusive development and a modernized, industrialized, prosperous and empowered society.
Kodwa abanye bathi akula kubambana okukhona eZimbabwe njalo bathi isivumelwano seUnity Accord asisena mkantsho ngoba uhulumende akasiqakathekisi. Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi alusatsho lutho usuku lweUnity Day emhlubulweni weMandebeleni.
Lamhlanje lilanga leUnity Day umhla ka 22 December, kodwa ke iUnity Day kayisatsho lutho ikakhulu kithi abantu bomhlubulo lo esindebeleni, ngoba silokhe sithwaliswe nzima kulokho kungela development eyenzakala eMathebeleland. I-Unity Day ibizasebenza nga konke okwavunyelwanayo ke ngesikhathi isayinwa kuyafezeka lathi ngapha sibanje njengabantu abaseZimbabwe, hatshi lokho esikubona kusenzakala kathesi. Yikho-ke hhayi ize leze kwamanje i-Unity Day.
Kodwa ukhansila webandla leZANU-PF kobulawayo unkosikazi Nokuthula Sibanda uthi liqakathekile kakhulu leli langa njalo abantu kumele baqhubeke bebambene.
Ngiphuma kubandla leZANU-PF umbono wami ngeUnity Day ukuthi abantu kumele bebambane, senzeni into wani, simanyene sihlangene, despite umhlobo ukuthi umuntu umhlobo bani, kumele senzeni into wani ukwenzela ukuthi into yethu iphumelele sibe yingqubekela phambili.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo uthi ilanga leUnity Day liyabathunuka njalo libakhumbuza umbhuqazi wegugurawundi wona owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 emathebeleland lasemiglands.
Thina-ke njengezaphu ilanga lanamhlanje u-22 December ayisilo langa lokujabula, lilanga elibuhlungu kakhulu. Esakubonayo njengezaphu yikugongodwa kwamabutho kazaphu iZipra, yikuzingelwa kwabalandeli bezaphu, yikuzingelwa kwezinkokheli zezaphu. Akula lutho olungasenza sijabule ngoba igugurawundi yona ngokwayo kayimanga, ilokhe ikhona iyaphila.
Ilunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Swithen Chirodza yena uthi umbuso kahulumende omubi wenza ilanga le-Unity Day lilahlekelwe luhlonzi.
U-22 Mpalakazi 1987 uyisikhumbuzo sombhuqazwe lapho okanyongolo wasayina amaphepha kuyindlela eyokuvikela ukuchitheka kwegazi. Abantu bakamthwakazi basebethwele nzima. Umgabe labalandeli bakhe umnangagwa labanye kuZANPF behluleka nje ukwaqeda amaNdebele, kodwa injongo yayingeyokuthi wonke muntu ongasaputi ZANU, umuntu nje okhuluma ulimi lwesiNdebele angabi khona emhlabeni, iyayinjongo yangkhona.
Umongameli Mnangagwa uphe izinduna lenkokheli yosiko umlando wokukhulumisana loZulu ukuze kulungisiswe udaba lombhuqazwe wegugurawundi, kodwa abanye bathi imizamo yakhe izaphelela emoyeni njengezithukuthuku zenja ngoba akaluphathi kuhle lolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwabulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
The Voice of America, VOA.
Abe kanseli yakobulawayo bemanyene labenkampani elinda izimota enzikini yedolobho eye 23 investment bahle bathatha ithuba lekhefu eleUnity Day lokwabela abantu abaswelayo izipho zekhisimusi. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye kobulawayo bananze usuku lweUnity Day ngokuphiwa izipho zekhisimusi yinkampani elinda izimota enzikini yedolobho eye 23 investment ezibiza inkulungwane ezingamachumi phose amabili lanhlanu amadola awemelika, esipha isipho sokudla kuzakhamizi eziyinkulungwane eyodwa. Umqondisi we-TTI umnumzana Lizwe Mabuza uthe uza kuya kupha abasemaphandleni isipho esifanayo.
Ilokishi ngelokishi liyathola izipho ezingu-100 kuhlangene konke. I-donation esiyenze lapha kobulawayo i-$23,000, kanti isipho ngesipho kulempuphu, kule 2 kg ithukela, kule 2 kg irayisi, kule 2 kg iflower, kule 2 kg itswayi, kube sokusiba lamachansi, kube le 1 kg yebhinzi, kube le sinkwa njalo.
Umsekeli kameya kudolobho lakobulawayo ukhansela Edwin Ndlovu ubonge isipho esivele kwinkampani ye-TTI ethi njengekhansili bebengeke benelise ukupha okuhle kangaka.
Akukhulu ukuthi ngiphiwe leli thuba ukuthi lamhlanje ngibe ngilapha sizoyamukelisa izakhamizi zethu okuncane khona lokhu ezizakuthola. Ukuthi njengoba sisiya kwi-festive season, siya kwikhisimusi, labo bahambe belokuthokoza babe labazakuthola okuncane. Ufundisa uthilo lapho ukuthi lo Nkulunkulu kuyamthokozisa khona lokho. Kuqakathekile nje ukuthi ngelanga elilodwa nje kube lo muntu ozafaka ismile efacing yakhe. Qakatheke kuyisibusiso esikhulu sona leso. So siyabonga kakhulu ke abe-TTI abayibo abasiqoqele lezi zipho ukuthi sibe lazo lapho. abaningi titi ayiziyazi ngokuthi siyabe sikrentshe dolobheni.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Simon Mbiba ohlala eBarberfield ku-204 ubanga ukukhunjulwa.
Basikhumbule silinoma sizawalethisa imuthi lathi labazulu bazatopha amachansa lakho, hayi sizafaka ebitshini kumidle kuze kupulisisa.
Unkosikazi Elise Ngwenya uthi uyabonga uthole impahla evele iqakathekile emakhaya.
Namhla ngithola ama-basics lafunakala ekhaya, imuntu eziphilisa abantu ngekhaya.
Ikhansili yakobulawayo imanyane lamankampani ahlukeneyo edolobheni leli aseqalile ukutholisa abantu ikakhulu abaswelayo izipho zekhisimusi. Namhlanje imanyane lenkampani ye-TTI ukwabela izakhamizi zelobhengula emzilikazi, entumbane, emakhandeni luveve, emagwegwe, ephumula, empophoma, echabalala, enkulumane lakuma eastern areas abayinkulungwane eyodwa ukudla kwekhisimusi. Ngimele umsakazo westudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibutho ele Israel liqinise ukuhlasela kwalo eGaza namhlanje ngesikhathi inkulumo zokumiswa kwempi phakathi kwele Israel le Hamas ziqhubekela phambili, njalo abaseGaza sebebhekane lodubo olukhulu lokuselakala kokudla, amanzi lemithi yokwelapha labo abalimeleyo. Abahlala eGaza babike ukubana kube lokuqiniswa kokuphoswa kwamabhomba enyakatho yeGaza. Ibutho le-Israel litshele abahlala e-Albiru ezinye indawo eziseduza laleli dolobho ukubana babalekele ezansi, okutshengisela ukubana lilakho ukuthumela amabutho azahlasela kuleli dolobho. Uhlangothi lwezempilakahle eGaza olukhokhelwa yiHamas luthi abantu basePalestina abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ababulewe kulimpi eyaqala kulandela ukuhlasela kweHamas kwele Israel okwabulalisa abantu abafika inkulungwane lamakhulu amabili, njalo kwathunjwa abanye abangamakhulu amabili lamashumi amane. Kubikwa kulabo esiPalestina abafika phose amakhulu amane 390 ababulewe kumalanga amabili edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uDaboka Ncube owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, sikhuthaza ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana, nanti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi khonkhona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Khangela indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje, kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akula gazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Mbona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuzothi ngabe bakhuthaza idialogu, i-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Njengoba ngitshilo, ngikhangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa zilungiswa ngama-peaceful means. Ngizikhangelela ukuthi lithuba lokuthi zingenele zithi akuxoxiswane, akukho vele kungaze kuliwe kanjani ngaphandle kokuthi uma sebefuna ukuthi kube lesinye isizwe esibotshiswayo. Kodwa uma kuyikuthi kufuna ukuthi kuboniswane ukuthi ngubani olamandla, at the end of the day indaba yangkona iyaqedwa itafula. So akuyiwe etafuleni kungakapheli abantu, ngoba ivini obulalayo ubulalela ukuthi kube lesizwe esiluthwana esihlezi but abantu ngabakaNkulunkulu bonke abantu balelungelo lokuphila ngakulamhlobo yi-1 olelungelo lokuphila siyakwazi ukuthi emandebeleni khonapho abantu baqedwa ngegugurawundi ngomuntu wele njongo yokuqeda umhlobo othize so khonoko sithi akungenzakali kuloba ngobani olohlo ombala thize okhuluma ulimi thize singabantu bakamlimu sonke kufuze sithandane.
Umnumzana Mbusofuzwayo ngulela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-ibheju likaZulu limuzwe ixoxa lapho lo Taboka Ncube owe-Studio 7 ecingweni. Abalimi elizweni jikelele bakhuthazwa ukubana bahlanyele masinya emasimini asependulwe lasemagodini wohlelo lokulima olukagajompo. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu seliqalile ukuna njalo abalimi bekhuthazwa njalo ukuhlanyela izilimo ezilakho ukuvuthwa masinya ezinjengamabele ngoba izulu langkhona lingathenjwa ukubana lizakuna okwesikhathi eside. Uthaboka Ncube we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa ngalolu daba lomqondisi wohlangothi olwe-Agritechs eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Kuvamile balimi ukuthi ngeminyaka le ebizwa kuthiwe yi-El Nino okuyabe kukhangelelwe ukuthi izulu liyabe lisiba lilutshwana kumbe libe yilokho esikujwayeleyo ukuthi ukuna kwezulu leli ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi esikuthi yi-climate change sokwehlukile kulakudala. Khathesi izulu lethu likuvame ukuthi liza ngolaka lilomoya lilesiqhotho kanti njalo lisina lilinengi ngesikhathi esifitshane. Lokhu kwenza sibone sokuphanga ukugeleza amanzi amaningi kungaba semasimini kungaba semadlelweni okuguguda umhlabathi. Kwesinye isikhathi sibone lesilimo sethu sesimi phakathi kwechibila amanzi nxa kuyindawo ema amanzi. Ngakho kuqakathekile ukuthi umlimi nanzelela isimo sensimu yakho. Okokuqala simele sikhuthaze ukuthi amanzi angene phansi nxa izulu lisina. Lokhu singakwenza ke njoba sisitsho ungokugebha amagodi kagantshompo kumbe ukuvula imfolo yokuhlanyela kuphela kanye lokuba le migelo emasimini ebamba ukuthi nxa izulu lithelana kungaphange ukugeleza amanzi adabula insimu ahambe. Kasibeni le ndlela kusiya ngalapha esikhona ulakho ukuthola isixwayiso kubalimisi ukuthi indlela elungele insimu yakho ukuvikela ukugeleza ngamandla kwamanzi yiphi, ubambe njani amanzi ezulu abesina. Kuqakathekile sokuthi i-soil and water conservation ukuthi sithatha amanyathelo. Imigelo iyasincedisa ke ukuthi ibambe amanzi iwaqondise nxa kudingeka ukuthi achithwe ngaphandle kwensimu nxa ulungiswe kuhle umgelo uyakwenza lokho.
Lo ke ngumqondisi wehlangothi olwekulima olwe-Agritechs esabelweni seMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo owe Studio 7 eye Voice of America esakaza ise Washington DC. Sela ikhisimusi enhle okwamanje ke othi sizwe abanye babalaleli baka Studio 7 bebingelela izihlobo labangane lokubafisela ikhisimusi enhle.
Ngithanda ukubingelela abasakazi nabalaleli baka Studio 7 ngithi nibahle lonke. Igama lami nguDumezwe Nkiwane, ngidabuka esigabeni saseLowagwelo Chief Bunina. Ngibingelela izihlobo nabangani, ngibuye futhi ngibingelele izinduna nabosabhuku namakhansila nezakhamizi zakithi eLowagwelo Mission. Ngibafisela ikhisimusi enhle nomnyaka omuhle. Ngibingelele abafundisi bakithi nama teachers ezikolo zeLowagwelo eMkopa eVungu Secondary. Ngiyalibingelela lonke, ngithi umnyaka omusha nonke. Bese ngibingelela abasakazi bonke beStudio 7, ngithi umsebenzi omuhle liwenzayo uNkulunkulu aliphathise. Sengibingelela njalo imuli yami yonke, sengifisela nesizwe sonke saseZimbabwe. Inhlala kahle
umsakazi wami. Ngibingelele okhulumayo ngoDube uCosmas endaweni yaseAlexander, abangaziyo bangazi ngokuthi uDubsi kumbe umfundisi. Ngibingelele izihlobo zami, umama, ubaba, odadewethu endaweni yaseTsholotsho komsigana ekhaya. Ngibuye ngibingelele abangani lezihlobo kizo zonke izindawo lapho elikhona. Ngisithi Merry Christmas and a Happy New Year. Okwalonyaka kasivumenini, kasithini sokwenzakele. Inkosi libusise lonke kuzindawo zonke zelizwe.
Sanibonani, sanibonani nonke ngezindawo ngezindawo. Ngithanda ukubingelela imuli yakwethu endaweni yaseNdlovu eVictoria Falls eBH9. Imuli ekhona yakumadakwa yonke, imuli yaseBH11 yakompala yonke leBH29. Lo mama ongizalayo osemganini kobulawayo uMandlovu. Ngithi sanibonani, Happy Christmas lonke. Nibe namaholiday amahle. Ngiyanithanda nonke ngezindawo ngezindawo. Unkulunkulu anigcine nonke, nibe kahle. Amen.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Mina igama nguMandla Nkosi Nkomo, bangibiza ngokuthi nguMagubani. Ngithanda ukubingelela unkosikazi wami engimthanda kakhulu, uMedelina Nyathi, otholakala e-Irisville Village 8 ngaseSigodini. Ngibingelele yonke imuli yakonkomo, imuli yakosiphepha, imuli yakosidanya, imuli yakomanzini. Ngithi happy, happy, happy Christmas. Ngibe sengisithi la kuStudio 7 lonke baka Studio 7, abalaleli baka Studio 7, ngithi Happy Christmas lonke. Ngiyabonga, sibe le holiday liphephile.
Yeyo unkosi khona lona uthwala indoda lokhulumayo. Thanda ukubingelela kakhulu kumndeni wami wonke. Umndeni wami wonke ngiyabingelela kakhulu, ngiyawuthanda wonke umndeni wami. Ya, uthwala indoda lokhulumayo la kuStudio 7. Ngithi happy Christmas and happy new year. Enjoy nje, libe mnandi nonke umndeni wami nonke, ngithanda nonke. Haleluya.
Labo ke ngabanye babalaleli baka Studio 7 bebingelela izihlobo labangane lokubafisela ikhisimusi enhle.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Uhlelo Was a Friday liviki sihamba leqembu elicula ingoma zomdumo owerumba elizibiza ngokuthi ama elephant amahle, lona eselethu le idlalade lalo lesibili elilesihloko esithi umuzi onethayo. Nangu umkhokhele waleli qembu exoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
umculo wethu utholakala kithi inamba esitholakala kizo seSouth Africa inamba esitholakala kizo 0653069792 uthola ukuphaleni lapho ezami zithi 0679757394 amasithi atholakala lasekhaya
kodisile umculo wabafana laba abazibiza ngokuthi ngama elephant amahle okungumdumo werumba lo ku live talk lamhlanje lingakhohlwa ke kubana sikhangela uqhakatheka kosuku olwe unity day olunanzwe namhlanje abanye besithi alusela sithunzi njengoba kungela kumanyana kodwa abanye njalo besithi uqhakathekile Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje. Olivalelisayo uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.